Isambulelo sika Johane. Isambulelo isahluko sokuqala. Lesi yisambulelo sika Jesu Christu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise inceku zakhe izinto ezimele ukwenzeka masinyane. Wathuma isithunywa sakhe ukuyibonisa inceku yakhe uJohane, owafakazela ilizwi likaNkulunkulu lobufakazi buka Jesu Christu lakukho konke akubonayo. Ubusisiwe owafundawo amazwi alesi siprofethi, babusisiwe lalabo abezwayo bagcine okulotshiweyo kuso, ngoba isikhathi siseduze. Mina Johane ngithi kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Asiya, kakube kini umusa lokuthula okuvela kuye okhona lowayekhona lozakuba khona, lakubomoya abayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi, lakuJesu Christu ufakazi othembekileyo, olizibulo kwabafileyo lombusi wamakhosi omhlaba, kuye osithandayo lowasikhulula ezonweni zethu ngegazi lakhe, lowasenza saba ngumbuso labapristi kuNkulunkulu uyise, kakube kuye ubukhosi lamandla kuze kube nini nini. Amen. Khangelani, uyeza lamayezi, amehlo wonke aza kumbona, labo bonke abamgwazayo, ezizwe zonke zomhlaba ziza kulila ngenxa yakhe. Yebo, kuza kuba njalo. Amen.
Mina ngingu-Alpha no-Omega, kusho iNkosi uNkulunkulu okhona, lowayekhona, lozakuba khona, uSomandla.
Mina Johane, umzalwane wenu lohlanganyela kanye lani ekuhluphekeni lasembusweni lasekubekezeleni esilakho kuJesu. Ngangisesihlengeni esithiwa yiPatmos ngenxa yelizwi likaNkulunkulu langenxa yokufakazela uJesu. Ngehlelwa ngumoya ngosuku lwenkosi. Yezwa ngemva kwami ilizwi elikhulu kungathi ngelophondo lisithi,
lokho okubonayo kulobe encwadini uyithumele emabandleni ayisikhombisa kwelase-Efesu, lelase-Semena, lelase-Pergamu, lelase-Thiyatira, lelase-Sadisi, lelase-Philadelphia, lelase-Laodikeya.
Ngase ngiphenduka ukuba ngimbone lowo obekhuluma lami. Ngithe ngiphenduka ngabona izinti zezibane zegolide eziyisikhombisa. Phakathi kwezinti zezibane kukhona ofana lomuntu embethe ingubo ekhawula enyaweni, ezibophe ngeqhele legolide esifubeni sakhe. Ikhanda lakhe lenwele zakhe kwakumhlophe njengoboya bezimvu obunjengongqoqwane, lamehlo akhe enjengamalangabi omlilo. Lenyawo zakhe zifana lethusi elikhazimulayo elihlanjululwe ngokutshiswa esithandweni somlilo. Lelizwi lakhe lalinjengenhlokomo yamanzi amanengi. Wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, lasemlonyeni wakhe kwaphuma umhedla obukhali inxa zombili. Lobuso bakhe bunjengelanga elikhanya ngamandla. Ngathi ukumbona ngawela ngasezinyaweni zakhe ngaba njengofileyo. Kodwa wasebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami esithi,
ungesabi, mina ngingowokuqala lowokugcina, lophilayo. Ngangifile, khathesi sengikhona ngiphila kuze kube nininini. Ngilamakhiye okufa lawe ndawo yabafileyo. Ngakho-ke loba okubonayo okukhona lokuzakwenzeka emva kwalokho. Nansi imfihlakalo yezinkanyezi eziyisikhombisa ozibonile esandleni sami sokunene. Lezi bane zegolide eziyisikhombisa. Inkanyezi eziyisikhombisa ziyizithunywa zamabandla ayisikhombisa. Izibane eziyisikhombisa zingamabandla ayisikhombisa.
Isambulelo isahluko sesibili.
Kuso isithunywa sebandla elise-Efesu loba ukuthi, nanku akuchoyo lowo ophethe inkanyezi ezisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinti zezibane zegolide ezisikhombisa, uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho, lemizamo yakho, lokubekezela kwakho, lokuthi kawula kubamela abantu, lokuthi ubahlolile labo abazitsho ukuthi bangabapostoli, bona bengeyisibo, wabafubana beqamba amanga. Ulokubekezela waqinisela ngenxa yebizwa lami, kawudinwanga. Kodwa ngilalokho ngawe ukuthi udelile uthando lwakho lwakuqala. Ngakho ke khumbula lapho uwe khona, uphendule, wenze imisebenzi owayenza kuqala. Uba kungenjalo, ngizakuza kuwe, ngilususe uluthi lwesibane sakho endaweni yakho, uba ungaphendula. Kanti ulalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikolayitha engiyizondayo lami. Lo olendlebe kezwe lokho akutshoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiza kumnika ukuba adle okwesihlahla sokuphila esiseparadise kaNkulunkulu. Lakuso isithunywa sebandla elisesemena loba uthi, nanku akutshoyo okuqala lokugcina, owake wafa kodwa osephila uthi, ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho lokuyanga bakho, kanti wena unothile. Lenhlamba yalabo abathi bangabajuda, bona bengesibo, kodwa beyisinagoge likaSathane. Ungesabi inhlupheko eziza kukwehlela. Khangela, uSathane uza kufaka abanye benu entolongweni ukuba lilinge, futhi liza kuhlupheka isuku ezilijumi. Thembeka kuze kube sekufeni, ngiza kukunika umqhele wokuphila. Olendlebe kezwe lokho akutshoyo umoya emabandleni. Onqobayo kasoze alinyazwa yikufa kwesibili. Lakuso isithunywa sebandla elisePhegamu loba uthi, nanku akutshoyo lo olomhedla obukhali inxa zombili uthi, ngiyazi lapho wakhe khona, lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane, kanti ubambelele ebizweni lami. Kawuphikanga ukukholwa kwakho nasensukwini zika-Antipas, ufakazi wami othembekileyo, owabulawelwa phakathi kwenu lapho uSathane ahlala khona. Kodwa kukhona okuyingcosana engilakho ngawe. Ulabo lapho ababambelela ekufundiseni kukaBhalamu, owafundisa uBhalaki ukubeka isikhubekiso phambi kwabo ko-Israyeli sokuba badle okuhlatshelwe izithombe lokuba baphile. Futhi lawe ulabo abanye ababambelela ekufundiseni kwamaNikolayitha. Ngakho ke phenduka, uba kungenjalo, ngizakuza kuwe masinyane, ngilwe labo ngomhedla ophuma emlonyeni wami. Olendlebe kezwe lokho akutshoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiza kumnika enye imana kwefihliweyo, ngimnike lelitshe elimhlophe okulotshwe kulo ibizo elitsha elingaziwa muntu, kuphela lowo olamukelayo. Lakuso isithunywa sebandla eliseTiyatira loba uthi, nanku ekutshoyo indodana kaNkulunkulu elamehlo anjengamalangabi omlilo, lezinyawo zayo ezifana lethusi elikhazimulayo, ithi, ngiyayazi imisebenzi yakho, lothando lokukholwa, lokubekezela kwakho, nokuthi imisebenzi yakho yokugcina minengi kuleyokuqala. Kodwa ngilalokhu ngawo, ukuthi umvumele owesifazana uJezebeli, ozibiza ngokuthi ungumprofetikazi, ukufundisa aduhise incebo zami ukuba ziphinge lokuba zidle ukudla okuhlatshelwe izithombe. Ngamnika ithuba lokuba aphenduke, kodwa kavumi ukuphenduka ekuphingeni kwakhe. Ngakho ke ngiza kumlethela umkhuhlane labaphinga laye, ngibangenise ekuhluphekeni okukhulu. Uba bengaphenduki emsebenzini yakhe, ngiza kubabulala abantwana bakhe. Wonke amabandla azakwazi ukuthi nginguye ohlola ingqondo lenhliziyo, futhi ngiza kumnika ilo nalowo wenu ngokwemisebenzi yakhe. Khathesi sengikhuluma nani eliseleyo eTiyatira, elingabambelelanga kulokhu kufundisa, elingakwaziyo okuzikileyo kubaSathane. Kangilethwesi omunye umthwalo, kubambisiseni lokho elilakho ngize ngifike. Onqobayo logcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni, ngiza kumnika amandla phezu kwezizwe, njengalokhu nami ngamukelisiwe amandla avela kuBaba. Uza kuzibusa ngentonga yensimbi, aziphahlaze njengezimbiza zebumba, futhi ngiza kumnika indosakuza. Olendlebe kezwe lokho akutshoyo umoya emabandleni.
Isambulelo isahluko sesithathu.
Lakuso isithunywa sebandla eliseSadisi loba uthi, nanku akutshoyo lo olabo moya abayisikhombisa bakaNkulunkulu lezinkanyezi eziyisikhombisa uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba kuthiwa uyaphila kanti wena ufile. Vuka, uqinise okuseleyo osekuzakufa. Ngoba kangifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu wami. Khumbula ke lokho okwamukeleyo, wakuzwa, kugcina, uphendula. Uma ungavuki, ngizakuzwa kuwe njengesele. Kawusoze wasazi isikhathi engizakuza ngaso kuwe. Kodwa ke basekhona abantu abayingcosana esadisi, abangangcolisanga ingubo zabo. Baza kuhamba nami bembethe okumhlophe, ngoba bafanele. Onqobayo uza kwambathiswa ngokunjalo ingubo ezimhlophe. Kangiyikulesula ibizo lakhe encwadini yokuphila, ngoba ngiza kulivuma phambi kukaBaba laphambi kwezithunywa zakhe. Olendlebe kezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. Lakuso isithunywa sebandla eliseFiladelfia loba uthi, nanku akutshoyo ongcwele loqoqo olekhiye kaDavid, ovula kungavali muntu, lovala kungavuli muntu, uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho. Khangela, ngimisa phambi kwakho umnyango ovuliweyo ongela kuvalwa muntu. Ngiyazi ukuthi ulamandla amancinyane, kanti uligcinile ilizwi lami, kawuliphikanga ibizo lami. Khangela, ngizakwenza labo abesinagoge likaSathane abathi bangabajuda kodwa beqamba amanga, beze baguqe ngasezinyaweni zakho, bazakwazi ukuthi lingabantu bami abathandekayo. Ngoba ugcinile umlayo wami wokuba ubekezele, nami ngizakugcina ngesikhathi sokulingwa okuza kufika emhlabeni wonke ukulinga bonke abakhileyo kuwo. Ngiyeza masinyane, bambisisa lokho olakho ukuze ungakwamukwa muntu umqhele wakho. Onqobayo ngiza kumenza insika ethempelini likaNkulunkulu wami, ngasoze aphuma kuyo. Ngiza kuloba ibizo likaNkulunkulu wami phezu kwakhe, lebizo lomuzi kaNkulunkulu wami iJerusalema elitsha, elehla livela kuNkulunkulu wami ezulwini, lebizo lami elitsha. Olendlebe kezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. Lakuso isithunywa sebandla eliseLaodikeya loba uthi, nanku akutshoyo u-Amen, ufakazi othembekileyo loqotho, umqalisi wokudaliweyo konke kukaNkulunkulu, uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawuqandi futhi kawutshisi, kungathi ngabe uyaqanda kumbe utshise. Ngakho-ke njengalokhu ubuthukuthuku, ungaqandi futhi ungatshisi, ngiza kukutsala emlonyeni wami, ngoba uthi, nginothi ngiphumelele, kangisweli lutho. Kanti kawazi ukuthi ungohluphekayo, ohawulayo, ongumnyama, oyisiphofu, lohambaza. Ngakho-ke ngiyakweluleka ukuba uthenge kimi igolide elihlanjululwe ngomlilo ukuba unothe, lengubo ezimhlophe ukuze wambale, ufihle ihlazo lokuhambaze kwakho. Uthenge namagcobo okugcoba amehlo akho ukuba ubone. Bonke engibathandayo ngiyabasola ngibachaye, ngakho-ke tshisekela ukuphendula. Khangela, ngimi ngasemnyango ngiqoqoda, uba umuntu esizwa ilizwi lami avule umnyango, ngiza kungena ngidle laye, laye adle nami. Onqobayo ngiza kumnika ukuba ahlale lami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokhu lami nganqoba ngahlala loBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Olendlebe kezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni.
Isambulelo isahluko sesine. Emva kwalokhu ngakhangela, ngabona umnyango ovulekile ezulwini, lelizwi lokuqala engangilizwile likhuluma lami njengophondo lathi,
yenyukela lapha, ngiza kukutshengisa lokho okuza kwenzeka emva kwalokho.
Masinyane ngehlelwa ngumoya, ngabona isihlalo sobukhosi simi ezulwini, ngabona ohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi. Lohleziyo wayefana lelitshe elithiwa iJaspi, lelithiwa iKoneliya. Ukukhangeleka kwakhe, lomchilo wamakhosikazi ofana lelitshe elithiwa iEmeraldi, wawuzingelezele isihlalo sobukhosi. Izihlalo zobukhosi ezingamachumi amabili lane zazihanqe leso sihlalo sobukhosi. Phezu kwaso kwakuhlezi abadala abangamachumi amabili lane bembethe ingubo ezimhlophe, bethwele imiqhele emakhanda abo. Lase sihlalweni sobukhosi kwakuphuma imibane, lamazwi, lokuduma, lezibane zomlilo eziyisikhombisa zazibhebha phambi kwazo. Zona zingomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. Laphambi kwesihlalo sobukhosi kwakukhona okunjengengilazi kufana longqoqwane. Phakathi kwesihlalo sobukhosi labadala kwakukhona izidalwa ezine eziphilayo ezilamehlo ngemuva langaphambili. Zizingelezele isihlalo sobukhosi. Isidalwa sokuqala sasifana lesilwane. Isidalwa sesibili sifana lenkabi. Isidalwa sesithathu silobuso bomuntu. Isidalwa sesine sifana lokhozi oluphaphayo. Izidalwa ezine eziphilayo ileso laleso kuzo silamaphiko ayisithupha. Emaceleni wonke langaphakathi zigcwele amehlo. Emini lebusuku kazikhawuli ukuhlabela zisithi,
Ingcwele, ingcwele, ingcwele inkosi uNkulunkulu osomandla, owayekhona lokhona, lozakuba khona.
Kuthi lapho izidalwa eziphilayo zimnika ubukhosi lodumo lokumbongwa lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi, ophilayo kuze kube nininini. Abadala abangamachumi amabili lane baziwisela phansi phambi kwakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi. Bamkhonza yena ophilayo kuze kube nininini. Baphosela imiqhele yabo phambi kwesihlalo sobukhosi. Behlabela besithi,
Ufanele wena Nkosi yethu loNkulunkulu wethu ukwamukela ubukhosi lodumo namandla, ngoba nguwe owadala izinto zonke, langenxa yentando yakho zaba khona zadala.
Isambulelo isahluko sesihlanu. Ngasengibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi elotshwe ngaphakathi langaphandle inanyekiwe ngempawu eziyisikhombisa. Ngasengibona isithunywa esilamandla simemeza ngelizwi elikhulu sisithi,
Ngubani ofanele ukuvula lencwadi lokuqhaqha impawu zayo na?
Kwakungekho lamunye ezulwini, lasemhlabeni, langaphansi komhlaba owayelamandla okuyivula incwadi lokukhangela phakathi kwayo. Ngakhala kakhulu ngoba kungafunyanwanga loyedwa ofanele ukuyivula incwadi lokukhangela phakathi kwayo. Omunye wabadala wasesithi kimi,
Ungakhali, ngoba sinqobile isilwane sesizwe sakoJuda, impande kaDavida, ukuze siyivule lincwadi siqhaqhe lezimpawu zayo eziyisikhombisa.
Ngasengibona phakathi kwesihlalo sobukhosi lezidalwa ezine eziphilayo langaphakathi kwabadala iwundlu limi kungathi lihlatshiwe. Lilempondo eziyisikhombisa lamehlo ayisikhombisa ungomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe kuwo wonke umhlaba. Leza layithatha incwadi esandleni sakhe sokunene ohlezi esihlalweni sobukhosi. Kuthe seliyithethe incwadi, izidalwa ezine eziphilayo labadala abangamachumi amabili lane baziwisela phansi phambi kwewundlu. Kuyilowo lalowo ephethe ichacho lemiganu yegolide igcwele impepha eyimikhuleko yabangcwele. Bahlabelela ingoma entsha ethi,
Ukufanele wena ukuyithatha incwadi lokuvula impawu zayo, ngoba wahlatshwa wabahlengela uNkulunkulu ngegazi lakho abantu abavela emihlotsheni yonke, lasendimini zonke, lasezizweni zonke. Wabenza baba ngumbuso labaPristi kuNkulunkulu wethu, baza kubusa emhlabeni.
Ngase ngikhangela ngezwa ilizwi lezithunywa ezingelakubalwa, zonke zazimi zihanqe isihlalo sobukhosi lezidalwa eziphilayo labadala. Izigidigidi zazikhona lapho, izinkulungwane ngezinkulungwane, zamemeza ngelizwi elikhulu zisithi,
Lifanele iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nenotho, lokuhlakanipha, lokunqoba, lodumo, lobukhosi, lokudunyiswa.
Ngezwa konke okudaliweyo okusezulwini, lokusemhlabeni, lokungaphansi komhlaba, lokusolwandle, kusithi,
Kuye ohlezi esihlalweni sobukhosi, lakulo iwundlu, lakube ukudunyiswa, lojubo, lokhosi, lokungoba, kuze kube nini nanini.
Lezidalwa ezine eziphilayo zathi,
Amen!
Labadala baziwisela phansi, bakhonza. Isambulelo isahluko sesithupha. Ngase ngibona lapho iwundlu livula olunye lwezimpawu eziyisikhombisa. Ngezwa esinye sezidalwa ezine eziphilayo sisithi ngelizwi elikudumayo.
Woza!
Ngakhangela, ngabona ibhiza elimhlophe, oligadileyo ephethe umjoko, wanikwa umqhele, waphuma engonqobayo lokuya kunqoba. Lalapho livula uphawu lwesibili, ngezwa isidalwa sesibili sisithi,
Woza!
Kwase kuphuma elinye ibhiza elibomvu, oligadileyo wavunyelwa ukuqeda ukuthula emhlabeni, ukuze abantu babulalane. Wanikwa umhedla omkhulu. Lalapho livula uphawu lwesithathu, ngezwa isidalwa sesithathu sisithi,
Woza!
Nakhangela, ngabona ibhiza elimnyama, oligadileyo ephethe isilinganiso. Ngase ngisizwa kungathi ilizwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo lisithi,
Ingcebethu yamabele iza kuthengwa ngendibilithi ezilitshumi. Lezingcebethu ezintathu zebhali ziza kuthengwa ngendibilithi ezilitshumi. Kodwa ungoni amafutha lewayini.
Lalapho livula uphawu lwesine, ngezwa ilizwi lesidalwa sesine lisithi,
Woza!
Ngakhangela, ngabona ibhiza eliligano, oligadileyo ibizo lakhe kwakuthiwa ngokufa, leHadesi lamlandela. Wanikwa amandla phezu kwengxenye yesine yokomhlaba, ukuba abulale ngomkhonto, langendlala, langomkhuhlane, langezilo. Lalapho livula uphawu lwesihlanu, ngabona ngaphansi kwe-altare imiphefumulo yalabo ababebulewe ngenxa yelizwi likaNkulunkulu langenxa yobufakazi ababelabo. Bamemeza ngelizwi elikhulu besithi,
Nkosi ebusayo engcwele leqotho, koze kube nini ungathonisisi uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni na?
Basebenikwa kwaba yilowo lalowo ingubo emhlophe, batshelwa ukuba baphumule okwesikhatshana kuze kuphelele inani labayizinceku labazalwane babo ababeza kubulawa njengabo. Ngase ngibona lapho livula uphawu lwesithupha, kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba. Ilanga laphenduka laba mnyama njengelembu lokuzila, lenyanga yababomvu njengegazi. Lezinkanyezi zomkhathi zawohlokela emhlabeni njengomkhiwa uwohlozwa ngumoya omkhulu. Lo mkhathi wagoqeka njengomqulu wencwadi egoqwayo, lezintaba lezihlenge zonke zasuswa endaweni zazo. Amakhosi omhlaba lezikhulu, lezinduna, labanothileyo, labalamandla, labo bonke abayizigqili, labakhululekileyo, bacatsha ezimbalwini laphakathi kwamawa ezintaba, besithi ezintabeni lasemaweni,
Welani phezu kwethu, lisifihle emehlweni akhe ohlezi esihlalweni sobukhosi, lasolakeni lewindlu, ngoba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile. Ngobani abalamandla okuma na?
Isambulelo isahluko sesikhombisa. Emva kwalokhu ngabona izithunywa ezine zimi emagumbini womane womhlaba, zibambe imimoya emine yomhlaba ukuze kungavunguzi moya emhlabeni, lasolwandle, lakwesisodwa isihlahla. Ngase ngibona esinye isithunywa siphuma empumalanga, siphethe uphawu lukaNkulunkulu ophilayo, samemeza ngelizwi elikhulu kuzo izithunywa ezine ezazinikwe amandla okona umhlaba lolwandle, sisithi,
Limoni umhlaba lolwandle lezihlahla, sise sibeke uphawu lukaNkulunkulu wethu emakunzini ezinceku zakhe.
Ngase ngitshelwa ubunengi bababekwa uphawu baba zinkulungwane ezilikhulu lamachumi amane lane ababekwa uphawu ezizweni zonke zako Israyeli. Esizweni sako Juda babekwa uphawu abayizinkulungwane ezilichumi lambili. Esizweni sako Rubeni baba zinkulungwane ezilichumi lambili. Esizweni sako Gadi baba zinkulungwane ezilichumi lambili. Esizweni sako Asheri baba zinkulungwane ezilichumi lambili. Esizweni sako Naphtali baba zinkulungwane ezilichumi lambili. Esizweni sako Manase baba zinkulungwane ezilichumi lambili. Esizweni sako Simeoni baba zinkulungwane ezilichumi lambili. Esizweni sako Levi baba zinkulungwane ezilichumi lambili. Esizweni sako Isakari baba zinkulungwane ezilichumi lambili. Esizweni sako Zebulone baba zinkulungwane ezilichumi lambili. Esizweni sako Josepha baba zinkulungwane ezilichumi lambili. Esizweni sako Benjamini baba zinkulungwane ezilichumi lambili. Emva kwalokhu ngakhangela ngabona ixuku elikhulu elingalakubalwa muntu elivela kuzo zonke izizwe lakuyo yonke imihlobo lakibo bonke abantu lasezindimini zonke limi phambi kwesihlalo sobukhosi laphambi kwewundlu lambethe ingubo ezimhlophe liphethe ingatsha zamalala ezandleni limemeza ngelizwi elikhulu lisithi
ukunqoba kungokukaNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi lokwewundlu.
Izithunywa zonke zazimizi hanqe isihlalo sobukhosi labadala lezidalwa ezine eziphilayo zaziwisela phansi ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zikhonza uNkulunkulu zisithi
Amen. Ukudunyiswa lobukhosi lokuhlakanipha lokubonga lodumo lamandla lokunqoba kakube kuNkulunkulu wethu kuze kube nininini. Amen.
Omunye wabadala wasesithi kimi,
ngobani laba abambethe ingubo ezimhlophe futhi bavela ngapi na?
Ngase ngisithi kuye, Nkosi, nguwe owaziyo. Wasesithi kimi,
laba yibo abaphuma ezinhluphekweni ezinkulu bagezisa ingubo zabo basenza zabamhlophe egazini lewundlu. Ngakho ke baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza emini lebusuku ethempelini lakhe lohleziyo esihlalweni sobukhosi uzakuhlala lapho. Ngabasayi kulanga, ngabasayi koma, ngabasayi kutshiswa lilanga lokutshisa konke, ngoba iwundlu elingaphakathi kwesihlalo sobukhosi lizakuba ngumalusi wabo libaholele emithonjeni yamanzi okuphila loNkulunkulu uzakwesula inyembezi zonke emehlweni abo.
Isambulelo isahluko sesificamine mbili. Kuthe lapho iwundlu livula uphawu lwesikhombisa kwaba khona ukuthula ezulwini okwesikhatshana. Ngase ngibona izithunywa eziyisikhombisa ezimi phambi kukaNkulunkulu zinikwa impondo eziyisikhombisa. Kwase kufika esinye isithunywa sema ngase altare siphethe umganu wegolide wokutshisela impepha. Sanikwa impepha enengi ukuba sinikele kanye lemikhuleko yabo bonke abangcwele phezu kwe-altare legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi. Intuthu yempepha yathunqa esandleni sesithunywa yahlangana lemikhuleko yabangcwele yenyukela phambi kukaNkulunkulu. Isithunywa sasesithatha umganu wokutshisela impepha sawugcwalisa ngomlilo ovela e-altareni sawuphosela emhlabeni. Kwase kusiba khona ukuduma lomsindo lokuphazima kombane lokuzamazama komhlaba. Wathi izithunywa eziyisikhombisa ezaziphethe impondo eziyisikhombisa zazilungisela ukuba zizikhalise. Isithunywa sokuqala salukhalisa uphondo. Kwase kusiba khona isiqhotho lomlilo kuhlanganiswe legazi kwaphoselwa emhlabeni. Kwathi ingxenye yesithathu yomhlaba yatsha lengxenye yesithathu yezihlahla labo bonke utshani obuluhlaza batshiswa. isithunywa sesibili salukhalisa uphondo. Waphoselwa olwandle ulutho olunjengentaba enkulu evutha umlilo. Kwathi ingxenye yesithathu yolwandle yaphenduka yaba ligazi. Kwafa ingxenye yesithathu yezidalwa eziphilayo ezisolwandle. Kwafa ingxenye yesithathu yemikolo. Isithunywa sesithathu salukhalisa uphondo. Kwasekusiwa kuvela ezulwini inkanyezi enkulu ikhanya njengesibane. Yawela phezu kwengxenye yesithathu yemifulala phezu kwemithombo yamanzi. Ibizo lenkanyezi lalithiwa ngumhlonyane. Ingxenye yesithathu yamanzi yaba njengomhlonyane. Labantu abanengi bafa bebulawa ngamanzi ngoba ayesebaba. Isithunywa sesine salukhalisa uphondo. Kwatshaywa ingxenye yesithathu yelanga, leyenyanga, leyezinkanyezi. Ukuze kufiphale ingxenye yesithathu yokukhanya kwazo. Kwafiphala ingxenye yesithathu yokukhanya kwemini kanye lokwasebusuku. Ngasengikhangela ngezwa ukhozi luphapha emkhathini lukhala ngelizwi elikhulu lusithi,
"Maye, maye, maye kulabo abaphile emhlabeni." Lapho sekukhala impondo ezizawukhaliswa izithunywa ezintathu zokugcina.
Isambulelo isahluko sesificamunwemunye. Isithunywa sesihlanu salukhalisa uphondo. Ngabona inkanyenzi ivela ezulwini, iwela emhlabeni, yanikwa ikhiye yomgodi ongelamkhawulo. Yavula umgodi ongelamkhawulo. Kwaphuma intuthu emgodini ithunqa njengentuthu yesithando somlilo omkhulu. Kwafiphazwa ilanga lomkhathi ngentuthu evela emgodini. Kwaphuma isikhonyane entuthwini, seza emhlabeni. Sanikwa amandla njengamandla abofezela bomhlaba. Kwathiwa singoni utshani bomhlaba, leyodwa into eluhlaza, lesisodwa isihlahla. Kuphela labo bantu abangelalo uphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo. Kwathiwa singababulali, kodwa sibahluphe inyanga ezihlanu. Lobuhlungu baso baba njengobuhlungu bukafezela, lapho eluma umuntu. Ngalezo nsuku abantu baza kufuna ukufa, bengakufumani. Baza kufisa ukufa, kodwa ukufa kuzababalekela. Isimo sesikhonyane sasifana lamabhiza alungiselwe ukulwa. Emakhanda aso kwakukhona okufana lemiqhele yegolide. Lobuso baso babunjengobuso babantu. Sasilenwele ezinjengenwele zabesifazane. Lamazinyo aso ayenjengamazinyo ezilwane. Sasilezivikelo zesifuba ezinjengezivikelo zensimbi. Lomdumo wamaphiko aso wawunjengomdumo wezinqola zamabhiza amanengi egijimela ekulweni. Sasilemisila efana leyabofezela elendonsi. Lasemisileni yaso kukhona amandla aso okona abantu inyanga ezinhlanu. Sasilenkosi yaso, isithunywa somgodi ongelamkhawulo, okuthiwa ibizo laso ngesiHebheru ngu-Abadoni, ngesiGriki kuthiwa ngu-Apolioni. Uhlupho lokuqala selwedlulile, kodwa kuseza inhlupho ezimbili emva kwalokho. Isithunywa sesithupha salukhalisa uphondo. Ngezwa ilizwi livela ezimpondweni ezine ze-altare legolide eliphambi kukaNkulunkulu. Lisithi kuso isithunywa sesithupha esasilophondo,
"Khulula izithunywa ezine ezibotshiweyo ngasemfuleni omkhulu iYufrati."
Zasezikhululwa izithunywa ezine ezazilungiselwe lezi zikhathi, losuku, lenyanga, lomnyaka, ukuba zibulale ingxenye yesithathu yabantu. Ubunengi bezimpi zabagade amabhiza babuyinkulungwane yezinkulungwane ziphindwe kamakhulu amabili. Ngezwa ukubalwa kwazo. Ngawabona ngokunje amabhiza labagade bawo embonweni wami. Babefake izivikelo zesifuba ezibomvu, leziluhlaza, lezingumthubi. Amabhiza ayelamakhanda anjengawezilwane. lasemilonyeni yawo waphuma umlilo lentuthu lesolufa. Ngalezi zifo ezintathu wabulawa ingxenye yesithathu yabantu ngomlilo langentuthu langesolufa okwaphuma emlonyeni yawo. Ngoba amandla amabhiza asemilonyeni lasemisileni yawo, imisila yawo injengenyoka, ilamakhanda alimaza ngayo. Abaseleyo babantu abangabulawanga yilezi zifo kabaphendukanga emisebenzini yezandla zabo ukuba bangakhonzi omoya ababi. Lezithombe zegolide, lezesiliva, lezethusi, lezelitshe, lezesihlahla, izinto ezingaboniyo lezingezwayo, lezingahambiyo, futhi kabaphendukanga ekubulaleni kwabo, lasekuthakatheni kwabo, lasekuphingeni kwabo, lasekwebeni kwabo. Isambulelo isahluko sechumi. Ngase ngibona esinye isithunywa esilamandla sisehla sivela ezulwini, sambethe iyezi, lomchilo wamakhosikazi usekhanda laso, ubuso baso babunjengelanga, lemilenze yaso injengensika zomlilo. Sasiphethe esandleni saso incwadi encinyane evulekileyo. Samisa unyawo lwaso lokunene phezu kolwandle, lonyawo lwaso lwekhohlo phezu komhlabathi. Samemeza ngelizwi elikhulu elinjengelesilwane esibhongayo. Wathi lapho simemeza, kwezwakala imidumo eyisikhombisa. Wathi imidumo eyisikhombisa isizwakele, ngase ngiza kuloba. Kodwa ngezwa ilizwi livela ezulwini lisithi,
kwenze imfihlo okukhulunywe imidumo eyisikhombisa, ungakulobi.
Isithunywa engasibona simi phezu kolwandlela phezu komhlabathi saphakamisela isandla saso sokunene ezulwini, safunga yena ophilayo kuze kube nininini, owadala izulu lakho konke okukulo, lomhlaba lakho konke okukuwo, lolwandle lakho konke okukulo, sathi kakusayi kuphuzwa. Kodwa lapho sesifikile isikhathi sokuba isithunywa sesikhombisa sikhalise uphondo lwaso, kuzabe sekugcwalisekile imfihlakalo yecebo likaNkulunkulu ayithembisa ezincekwini zakhe abaprofethi. Ilizwi engalizwa livela ezulwini lakhuluma lami futhi lathi,
hamba uyethatha incwadi evulekileyo esesandleni sesithunywa esimi phezu kolwandle laphezu komhlabathi.
Ngaya kuso isithunywa, ngathi kuso kasinginike incwadi encinyane, sathi kimi,
ithathe uyidle uyiqede, iza kubaba esiswini sakho, kodwa emlonyeni wakho iza kuba mnandi njengenyosi.
Ngase ngiyithatha incwadi encinyane esandleni sesithunywa, ngayidla. Yayimnandi njengenyosi emlonyeni wami, kodwa lapho sengiyidlile yababa esiswini sami. Kwasekuthiwa kimi,
kumele ukuba uphinde uthumayele ngabantu abanengi, langezizwe, langezindimi, langamakhosi.
Isambulelo isahluko sechumi lanye. Ngase nginikwa umhlanga wokulinganisa ofana lodondolo, kwathiwa,
sukuma ulinganise ithempeli likaNkulunkulu le altar, ubale labakhonzayo khona, kodwa ungalinganisi iguma elingaphandle kwethempeli, ulichiye ngaphandle, ngoba linikiwe izizwe, zona ziza kunyathela phansi umuzi ongcwele inyanga ezingamachumi amane lambini. Ngiza kubanika ofakazi bami ababili amandla okuchumayela insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamachumi ayisithupha begqoke amasaba.
Laba bayizihlahla ezimbili zama-oliva lezinti zezibani ezimbili ezimiswe phambi kwenkosi yomhlaba. Uba kukhona ofuna ukuba limaza laba, uphuma umlilo emlonyeni yabo, uqothule izitha zabo. Uza kufa ngokunjalo ofisa ukuba limaza. Balamandla laba okuvala izulu ukuba lingani ngezinsuku zokuchumayela kwabo. Futhi balamandla phezu kwamanzi okuba bawaphendule abe ligazi lawo okwehlisela umhlaba izifo zonke ngokuthanda kwabo. kuza kuthi sebebuqedile ubufakazi babo, isilo esiphuma emgodini ongelamkhawulo silwe labo, sibanqobe, sibabulale. Lezi dumbu zabo ziza kusala zindindilizile emigwaqweni yomuzi omkhulu othiwa ngokomoya iSodoma leGibithe, lapho inkosi yabo yabethelwa khona. Izinsuku ezintathu lengxenye yosuku abantu abavela emihlotsheni yonke lasezizweni zonke lasendimini zonke bazajolozela izidumbu zabo, bengavumi ukuba zingcwatshwe. Labakhileyo emhlabeni bazakuthokoza ngabo, bathabe, banikane izipho, ngoba laba baprofeti ababili babeluhlupho kulabo abakhileyo emhlabeni. Wathi emva kwalezo nsuku ezintathu ezilengxenye yosuku, umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kibo, basebesukuma besima ngenyawo zabo. Abababonayo behlelwa yikwesaba okukhulu, basebesizwa ilizwi elikhulu livela ezulwini lisithi kibo,
"Yenyukelani lapha."
Basebesenyukela ezulwini ngeyezi, lezitha zabo zibabona. Ngaleso sikhathi kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, kwawa ingxenye yetshumi yomuzi, kwafa abantu abayizinkulungwane eziyisikhombisa ekuzamazameni komhlaba, labaseleyo batshaywa luvalo, bamdumisa uNkulunkulu wezulu. Uhlupho lwesibili selwedlulile, seluza kulandelwa ngolwesithathu masinyane. Isithunywa sesikhombisa salukhalisa uphondo, kwezwakala amazwi amakhulu ezulwini esithi,
"Umbuso womhlaba usungwe inkosi yethu noKristu wayo, iza kubusa kuze kube nini lanini."
Abadala abangamatshumi amabili lane abahlezi ezihlalweni zabo zobukhosi phambi kukaNkulunkulu bathi mbo ngobuso phansi, bakhonza uNkulunkulu besithi,
"Siyakubonga Nkosi uNkulunkulu Somandla, okhona lo wayekhona, ngoba uthethe amandla akho amakhulu waqala ukubusa. Izizwe zathukuthela kodwa lwafika ulaka lwakho. Ngakho-ke sekuyisikhathi sokuthonisiswa kwabafileyo, sekuyisikhathi sokunikwa komvuzo ezincekwini abaprofeti lasebantwini bakho abangcwele abahlonipha ibizo lakho, abakhulu labancinyane. Isikhathi sokubhujiswa kwababhubhisa umhlaba."
Kwasekuvulwa ithempeli likaNkulunkulu elisezulwini, kwabonakala umtshokotsho wesivumelwano sakhe usethempelini. Kwase kusiba khona ukuphazima kombane, lomsindo omkhulu, lokuduma, lokuzamazama komhlaba, lesiqhotho esikhulu. Isambulelo isahluko sechumi lambili. Waba khona ezulwini isibonakaliso esikhulu, owesifazana embethe ilanga, lenyanga ingaphansi kwenyawo zakhe, kukhona ekhanda lakhe umqhele wezinkanyezi ezilitshumi lambili. Wayekhulelwe, wakhala ebuhlungwini bomhelo wakhe. Wabonakala esinye isibonakaliso ezulwini, waba khona umgobho omkhulu obomvu, olamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilitshumi. Le miqhele eyisikhombisa isemakhanda awo. Umsila wawo wadonza ingxenye yesithathu yezinkanyezi zomkhathi, waziphosela emhlabeni. Umgobho wema phambi kowesifazana obeseza kubeletha, ukuze kuthi lapho esebelethile, udle umntwana wakhe. Wabeletha umntwana wesilisa oza kubusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. Kodwa umntwana wakhe wahluthulelwa uNkulunkulu lasesihlalweni sakhe sobukhosi. Lowesifazana wabalekela enkangala, lapho okwakulendawo ayeyilungiselwe nguNkulunkulu ukuba ondliwe khona insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi ayisithupha. Kwaba khona ukulwa ezulwini, uMikhayeli lezithunywa zakhe balwa lomgobho. Umgobho ulezithunywa zawo lawo walwa, kodwa wehlulwa, lendawo yawo kayabe isaba khona ezulwini. Umgobho omkhulu waphoselwa phansi, inyoka endala ebizwa ngokuthi nguSathane lomubi, umkhohlisi womhlaba wonke, waphoselwa phansi emhlabeni kanye lezithunywa zakhe. Ngasengisizwa ilizwi elikhulu ezulwini lisithi,
Khathesi ukunqoba lamandla lobukhosi ngokankulunkulu wethu. Lokubusa kukaKristu wakhe sekufikile ngoba uphoselwe phansi umangaleli wabazwalane bethu omangalelayo emini lebusuku phambi kwankulunkulu. Bamnqobile ngegazi lewundlu langelizwi lobufakazi babo ngoba badela ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Ngakho ke thokozani lina mazulu lani elihlala kuwo, kodwa maye kuwe mhlaba lakuwe lwandle, ngoba uSathane wehlele kini elolaka olukhulu esazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane.
Wathi umgobho usubonile ukuthi uphoselwe phansi emhlabeni wazingela owesifazana owayezele umntwana wesilisa. Kodwa owesifazana wanikwa amaphiko amabili okhozi olukhulu ukuba awubalekele umgobho aphaphele enkangala endaweni lapho abeza kondliwa khona okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha. Le nyoka yakhupha amanzi emlonyeni wayo emva kowesifazana kungathi ngumfula ukuba imukise. Kodwa umhlaba wamsiza owesifazana. Umhlaba wakhamisa umlomo wawo, waginya amanzi ayekhutshwe ngumgobho emlonyeni wawo. Umgobho wamthukuthelela owesifazana, wasuka wayakulwa labaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imilayo kaNkulunkulu labafakazela uJesu. Wema esihlabathini solwandle. Isambulelo isahluko sejumila ntathu. Ngase ngibona isilo sikhuphuka olwandle, silempondo ezilijumi lamakhanda ayisikhombisa lemiqhele elijumi empondweni zaso. Kukhona lebizo eliyinhlamba emakhanda aso. Isilo engasibonayo sasinjengengwe, inyawo zaso zasinjengezebhere, lomlomo waso unjengowesilwane. Umgobho wasinika amandla awo lesihlalo sawo sobukhosi lokubusa okukhulu. Elinye lamakhanda aso kwakungathi lilenxeba elibangela ukufa, kodwa inxeba laso laphola. Umhlaba wonke wasilandela isilo umangele. Abantu bawukhonza umgobho ngoba wanika isilo amandla awo. Basikhonza lesilo besithi,
ngubani ofana lesilo? Ngubani ongalwa laso na?
Isilo zanikwa umlomo wokukhuluma amazwi okuzincoma lenhlamba. Zanikwa amandla okwenza lokhu inyanga ezingamachumi amane lambili. Savula umlomo waso ukuhlambaza uNkulunkulu, lokuhlambaza ibizo lakhe lendawo ahlala kiyo kanye labahlala naye. Zanikwa futhi ukuba silwe labangcwele, sibahlule. Zanikwa lamandla phezu kwemihlobo yonke, labantu, lezindimi, lezizwe. Bonke abakhileyo emhlabeni baza kusikhonza, ngaphandle kwalabo amabizo abo alotshwa encwadini yokuphila yewundlu elahlatshwayo selokhu kwasukela ekudatshulweni komhlaba. Olendlebe kezwe. Uba ekhona okumele athunjwe, uza kuthunjwa. Lobulalayo ngomkhonto uza kubulawa ngomkhonto. Nanti ithuba lokubekezela lokusebenzisa ukukholwa kwabangcwele. Ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni, silempondo ezimbili ezinjengezewundlu, sakhuluma njengomgobho. Amandla wonke esilo sokuqala siyawasebenzisa phambi kwaso. Senza ukuba umhlaba labakhileyo kuwo bakhonze isilo sokuqala esilenxeba lokufa elapholayo. Senza izibonakaliso ezinkulu, saze senza lomlilo ophuma ezulwini, wehlele emhlabeni phambi kwabantu. Sabaduhisa abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo. Sisithi kwabakhileyo emhlabeni kabasenzele umfanekiso isilo, ebesilenxeba lomkhonto kodwa sasila. Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya, ukuze ukhulume, senze ukuba bonke abangawukhonziyo babulawe. Senza futhi ukuba bonke abancinyane labakhulu, abanothileyo labayanga, abakhululekileyo lezigqili, batshiswe uphawu esandleni sokunene loba emabunzini, ukuba kungabi khona othengayo loba othengisayo, uba engelalo uphawu olulibizo lesilo loba isibalo sebizo laso. nanku ukuhlakanipha. Olengqondo kabale isibalo sesilo, ngoba siyisibalo somuntu. Isibalo sakhe singamakhulu ayisithupha lamajumi ayisithupha lesithupha. Isambulelo isahluko sejumilane. Ngase ngikhangela, ngabona iwundlu limi entabeni yaseZiyoni, kumi kanye lalo abayizinkulungwane ezilikhulu lamajumi amane lane, abalotshwe ibizo lalo lelikayise emabunzini abo. Ngase ngisizwa ilizwi livela ezulwini, linjengelizwi lamanzi amanengi lanjengomdumo omkhulu. Lelizwi engalizwayo lalinjengelabachaya amachacho abo. Bahlabela ingoma entsha phambi kwesihlalo sobukhosi laphambi kwezidalwa ezine eziphilayo laphambi kwabadala. Kakho olamandla okuyifunda leyo ngoma. Kuphela abayizinkulungwane ezilikhulu lamachumi amane lane abahlengiweyo emhlabeni. Labo yibo abangangcoliswanga yisifazana, ngoba bazigcina behlambulukile. Yibo abalandela iwundlu loba lisiya ngaphi. Labo bahlengwa ebantwini, baba izithelo zokuqala kuNkulunkulu lakulo iwundlu. Lasemlonyeni yabo kakufunyaniswanga amanga, ngoba kabalasici. Ngase ngibona esinye isithunywa siphapha emkhathini, silevangeli elingapheliyo ukulijumayela kwabakhileyo emhlabeni, kuzo zonke izizwe, lemihlobo, lezindimi labantu. Sathi ngelizwi elikhulu,
"Mesabeni uNkulunkulu limdumise, ngoba isikhathi sokuthonisisa kwakhe sesifikile. Limkhonze yena owenza izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi."
Salandelwa ngesinye isithunywa sesibili sisithi,
"Liwile, liwile iBhabhiloni elikhulu, elinathise izizwe zonke iwayini lolaka lokuphinga kwayo."
Salandela esinye isithunywa sesithathu simemeza ngelizwi elikhulu sisithi,
"Uba kukhona okhonza isilo lomfanekiso waso, obekwe uphawu ebunzini lakhe kumbe esandleni sakhe, naye uza kunatha iwayini lolaka lukaNkulunkulu elulungisiweyo enkezweni yolaka lwakhe, lingaxutshaniswanga. Uza kuhlutshwa ngomlilo langesolufa phambi kwezithunywa ezingcwele naphambi kwewundlu. Le ntuthu yomlilo wokuhlutshwa kwabo ithunqa kuze kube nininini. Kabala kuphumula emini lebusuku laba abakhonza isilo lomfanekiso waso, lalowo obekwe uphawu lwebizo laso.
Nanti ithuba lokubekezela kwabangcwele, labo abagcina imilayo kaNkulunkulu lokukholwa kuJesu."
Ngase ngisizwa ilizwi elivela ezulwini lisithi,
"Loba uthi, babusisiwe abafileyo befela enkosini kusukela kulesi sikhathi."
"Impela babusisiwe,"
kutsho umoya.
"Bazaphumula ekuchikachikeni kwabo, ngoba imisebenzi yabo iyabalandela."
Ngase ngikhangela, ngabona iyezi elimhlophe, kuhlezi phezu kwalo ofana lomuntu elomqhele wegolide ekhanda lakhe, ephethe isikela ebukhali esandleni sakhe. Esinye isithunywa saphuma ethempelini simemeza ngelizwi elikhulu kuye ohlezi eyezini sisithi,
"Sebenzisa isikela yakho uvune, ngoba isikhathi sokuvuna sesifikile. Sekuvuthiwe okuvunwayo komhlaba."
Ohlezi phezu kweyezi wayiphosa isikela yakhe emhlabeni, wavunwa umhlaba. Esinye isithunywa saphuma ethempelini elisezulwini, laso siphethe isikela ebukhali. Lesinye isithunywa futhi saphuma sivela e-altareni, silamandla phezu komlilo. Samemeza ngelizwi elikhulu kuso esile sikela ebukhali sisithi,
"Sebenzisa isikela yakho ebukhali, ubuthelele izisenya zevini lomhlaba, ngoba izithelo zalo sezivuthiwe."
Isithunywa sayiphosa isikela yaso emhlabeni, salivuna ivini lomhlaba, saliphosela esikhamelweni sewayini esikhulu solaka lukaNkulunkulu. Isikhamelo sanyathelwa ngaphandle komuzi, kwaphuma igazi esikhamelweni. Lakhula laze lafika ematomini amabhiza, lahamba amakhilomitha angamakhulu amathathu. Isambulelo isahluko sechumi lanhlanu. Ngasengibona esinye isibonakaliso ezulwini esikhulu lesimangalisayo. Izithunywa eziyisikhombisa silezifo eziyisikhombisa zokucina ngoba lwapheleliswa ngazo ulaka lukaNkulunkulu. Ngabona ungathi lulwandle lwengilazi luqhubene lomlilo. Lalabo abasebe sinqobile isilo lomfanekiso waso lesibalo sebizo laso bemi eceleni kolwandle lwengilazi. Bephethe amachacho kaNkulunkulu. Bahlabela ingoma kaMose inceku kaNkulunkulu lengoma yewundlu besithi,
Mikhulu, iyamangalisa imisebenzi yakho. Nkosi Nkulunkulu, Somandla, zilungile ziqotho izindlela zakho. Nkosi yazo zonke izikhathi. Ubani ongayikukwesaba? Nkosi, adumise ibizo lakho na.
Ngoba nguwe wedwa ongcwele, izizwe zonke zizakuza zikudumise. Ngoba izenzo zakho zokulunga zibonakalisiwe.
Emva kwalokho ngabona sekuvulwa ithempeli letente lobufakazi. Kwaphuma ethempelini izithunywa eziyisikhombisa zilezifo eziyisikhombisa zambethe okumhlophe kakhulu lezifuba zazo zibotshwe ngamaqhele egolide. Esinye sezidalwa ezine eziphilayo sanika izithunywa eziyisikhombisa imiganu yegolide eyisikhombisa igcwele ulaka lukaNkulunkulu ophilayo kuze kube nini nini. Ithempeli lagcwala intuthu evela ebukhosini bukaNkulunkulu lasemandleni akhe. Kakukho owayengangena ethempelini zingakapheli izifo eziyisikhombisa zezithunywa eziyisikhombisa. Isambulelo isahluko sechumi lasithupha. Ngasengisizwa ilizwi elikhulu livela ethempelini lisithi kuzo izithunywa eziyisikhombisa.
Hambani! Ithululele emhlabeni okusemganwini eyisikhombisa okululaka lukaNkulunkulu.
Isithunywa sokuqala sahamba ke sathululela okusemganwini waso emhlabeni. Kwasekuvela ebantwini abalophawu lwesilo labakhonza umfanekiso waso izilonda ezimbi ezibuhlungu. Lesithunywa sesibili sathululela olwandle okusemganwini waso. Lwaselusiba njengegazi lomuntu ofileyo. Lakho konke okuphilayo okusolwandle kwafa. Isithunywa sesithathu sathululela okusemganini waso emfuleni nasemithonjeni yamanzi. Kwaphenduka kwaba ligazi. Ngezwa isithunywa samanzi sisithi,
wena ongcwele okhona lowayekhona ulungile ngokuthonisisa kwakho. Ngoba abantu bachitha igazi labangcwele nelabaprofeti wabanika ukuba balinathe igazi lokhu kubafanele.
Ngasengisizwa i-altare lisithi,
yebo Nkosi Nkulunkulu Somandla, uqotho kulungile ukuthonisisa kwakho.
Isithunywa sesine sathululela elangeni okusemganini waso. Lavunyelwa ukutshisa abantu ngomlilo. Abantu batshiswa yikutshisa okukhulu. Kodwa balithuka ibizo likaNkulunkulu obelamandla phezu kwalezi zifo. Kabaphendukanga ukuba bamdumise. Isithunywa sesihlanu sathululela okusemganini waso phezu kwesihlalo sesilo. Lombuso waso waba semnyameni. Abantu baxhanxatha inlimi zabo ngenxa yobuhlungu. Kodwa bamthuka uNkulunkulu wezulu ngenxa yobuhlungu bezilonda zabo. Kabaphendukanga emisebenzini yabo. Isithunywa sesithupha sathululela okusemganwini kwaso emfuleni omkhulu iYufrati. Watsha amanzi awo ukuba indlela ilungiselwe amakhosi avela ngasempumalanga. Ngabona kuphuma emlonyeni womgobho, nasemlonyeni wesilo, nasemlonyeni womprofeti wamanga, imimoya engcolileyo emithathu efana lamaxoxo. Yona ingomoya ababi abenza izibonakaliso. Abaphuma ukuya emakhosini omhlaba wonke ukuwahlanganisela ekulweni ngosuku olukhulu lukaNkulunkulu uSomandla.
Khangela, ngiyeza njengesele. Ubusisiwe olindayo alondoloze ingubo zakhe ukuba angahambizi kuze kubonwe ihlazo lakhe.
Bawahlanganisela amakhosi endaweni ethiwa ngesiHebheru iAmagedoni. Isithunywa sesikhombisa sathululela emoyeni okusemganini waso. Kwezwakala ilizwi elikhulu livela ethempelini esihlalweni sobukhosi lisithi,
"Sekwenzekile."
Kwase kusiba khona ukuphazima kwemibani, lomsindo omkhulu, lokuduma, lokuzamazama komhlaba okukhulu okungazanga kube khona selokhu kwaba khona abantu emhlabeni, ukuzamazama okukhulu kakhulu. Umuzi omkhulu waba iziqamu ezintathu, imizi yabezizwe yawa. UNkulunkulu wakhumbula leBabiloni elikhulu ukuba alenze linathe inkezo egcwaliswe ngewayini lolaka lwakhe. Izihlenge zonke zabaleka, lentaba zanyamalala. Isiqhotho esikhulu sawela phezu kwabantu sivela ezulwini, amatshe aso enzima kakhulu. Abantu bamthuka uNkulunkulu ngenxa yesifo sesiqhotho, ngoba uhlupho lwaso lwalulukhulu. Isambulelo isahluko sechumi nasikhombisa. Kwase kusiza kimi esinye isithunywa sezithunywa eziyisikhombisa ezazile miganu eyisikhombisa sathi kimi,
"Woza lapha ngikutshengise ukuthonisiswa kwesiphingi esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amanene. Aphinga laso amakhosi omhlaba labakhileyo emhlabeni badakwe liwayini lokuphinga kwaso."
Sangisa enkangala ngehlelwe ngumoya, ngabona owesifazana egade isilo esibomvu, sigcwele amabizo enhlamba, silamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilichumi. Owesifazana wayembethe okububende lokubomvu, ececiswe ngegolide langamatshe amahle langamangqongqo aligugu, ephethe esandleni sakhe inkezo yegolide igcwele amanyala lokungcola ngokuphinga kwakhe. Ebunzini lakhe kwakulotshiwe ibizo eliyimfihlakalo lokuthi,
"IBabiloni elikhulu, unina weziphingi lwamanyala wonke omhlaba."
Ngasengibona ukuba owesifazana edakwe ligazi labangcwele legazi labafela uJesu. Kuthe lapho ngimbona ngamangala kakhulu, kodwa isithunywa sathi kimi,
"Umangalelani na? Ngizakutshela imfihlakalo yowesifazana lesilo esilamakhanda ayisikhombisa nempondo ezilitshumi esimthweleyo. Isilo osibonileyo sikhona, kasisekho, kodwa siza kuphuma emgodini ongelamkhawulo siye ekubhujisweni. Labakhileyo emhlabeni, abamabizo abo angabhalwanga encwadini yokuphila kusukela ekudatshulweni komhlaba, baza kumangala ukubona ukuthi isilo sasikhona, kasisekho, kanti siza kuba khona. Nanku ukwazi okulokuhlakanipha, amakhanda ayisikhombisa ayizintaba eziyisikhombisa, ahlezi kuzo owesifazana, futhi angamakhosi ayisikhombisa, amahlanu awo asewili, enye ikhona, enye kayikafiki, nxa isifikile, imele ukuhlala isikhatshana, mayelana lesilo esasikhona, kodwa esingasekho, siyinkosi yobuficaminwe mbili, kodwa singenye yawayisikhombisa, siya ekubhujisweni. Impondo ezilichumi ozibonileyo zingamakhosi alichumi angakanikwa amandla obukhosi, kodwa azakwamukeliswa kanye lesilo umbuso abe ngamakhosi okwesikhathi. Wona ayavumelana, anika isilo amandla okubusa kwawo, azakuhlasela iwundlu, kodwa iwundlu lizakuwanqoba, ngoba liyinkosi yamakhosi lombusi wababusi. Abakanye lalo ngababiziweyo, labakhethiweyo, labathembekileyo."
Sasesisithi kimi,
"Amanzi owabonileyo lapho sihlezi khona isiphingi angabantu lamaxuku lezizwe lezindimi. Lempondo ezilichumi ozibonileyo zona kanye lesilo ziza kusizonda isiphingi, ziza kusichitha sisale siyize, zidle inyama yazo, zisichise ngomlilo. Ngoba uNkulunkulu ukufakile enhliziyweni zazo ukuba zenze icebo lakhe ngokuba mqondo munye, zinike umbuso wazo esilweni kuze kugcwaliseke amazwi kaNkulunkulu, owesifazana ombonileyo ungumuzi omkhulu obusa phezu kwamakhosi omhlaba."
Isambulelo isahluko sechumila ficamine mbili. Emva kwalokho ngabona esinye isithunywa sisehla sivela ezulwini, silamandla amakhulu, lomhlaba wakhanyiswa yikukhazimula kwaso. Samemeza ngelizwi elikhulu sisithi,
"Liwile, liwile iBhabhiloni elikhulu, seliyindawo yokuhlala omoya ababi, indawo yokuhlala omoya bonke abangcolileyo, lezinyoni zonke ezingcolileyo, lezizondekayo. Ngoba izizwe zonke zidaliwe liwayini lokungcola kwalo, namakhosi omhlaba aphingile lalo, nabathengisi bomhlaba banothiswe yinotho yalo enkulu."
Nasengisizwa elinye ilizwi livela ezulwini lisithi,
"Phumani kulo, bantu bami, ukuze lingahlanganyeli kanye lalo, izono zalo lezifo zalo, ngoba izono zalo zifinyelele ezulwini, lo Nkulunkulu ukhumbule ukungalungi kwalo. Phindiselani kulo njengokwenza kwalo. Liphinde kabili okwemisebenzi yalo. Liphinde kabili amandla enkezo equtshwe yilo. Linikeni ukuhlupheka lokulila. Ongangalokho elizidumisela zikholisa ngakho, lithi enhlizweni yalo,
ngihlezi ngiyinkosikazi, kangisuye umfelwakazi, futhi kangisoze ngabona ukulila.
Ngakho-ke ziza kufika ngasuku lunye izifo zalo, imikhuhlane lokulila lendlala, futhi liza kutshiswa ngomlilo, ngoba inkosi uNkulunkulu elithonisisayo ilamandla. Amakhosi omhlaba aphinga lalo ezikhohlisa lalo aza kukhala alile, lapho ebona intuthu yokutsha kwalo. Aza kuma khatshana ngokwesaba ukuhlupheka kwalo esithi,
"Maye, maye kuwe muzi omkhulu waseBhabhiloni, ngesikhatshana kufikile kuwe ukuthonisiswa kwakho."
Labathengisi bomhlaba baza kulikhalela, balililele, ngoba impahla yalo kayisathengwa muntu, impahla yegolide leyesiliva, lamatshe amahle, lamangqongqo aligugu, lamalembu amahle ayibubende, layisilika labomvu, lazo zonke izihlahla ezilephunga, lezinto zempondo zendlovu, lezinto zezihlahla ezibiza imali enengi, lezethusi, lezensimbi, lezelitshe elimhlophe, amaxolo esihlahla esithiwa yikinamoni, lokulephunga elimnandi, lempepha, lemure, lamakha, lewayini, lamafutha, lempuphu ecolekileyo, lamabele, inkomo lezimvu, amabhiza, lezinqola, lezigqili, lemiphefumulo yabantu, baza kuthi,
"Izithelo ezazifiswa ngumphefumulo wakho zisukile kuwe, lakho konke okunothileyo nokukhazimulayo kukulahlekele, kakusoze kubuye kufunyaniswe."
Abathengisi balezi zinto abanodiswe yilo baza kumakhatshana besesaba ukuhlupheka kwalo, bekhala, belila kakhulu besithi,
"Maye, maye kuwe muzi omkhulu owawambathiswe amalembu amahle, layibubende labomvu, uceciswe ngegolide langamatshe amahle langamangqongqo aligugu, ngesikhatshana nje yonke inotho yakho ichithekile."
Lezi nduna zemikolo labo bonke abahamba olwandle, labatshayeli bonke bemikolo abamisebenzi yabo isolwandle, bemakhatshana, bakhala bebona intuthu yokutsha kwalo besithi,
"Yuphi umuzi ofana lawo, umuzi omkhulu na?"
Bathela uthuli emakhanda abo bekhala, belila, besithi,
"Maye, maye kuwe muzi omkhulu, lapho bonke ababenemikolo olwandle, banothiswa yinotho yawo, uchithekile ngesikhatshana nje.
Thokoza ngawo wena zulu, lani bangcwele, labapostoli, labaprofeti, ngoba uNkulunkulu uthonisisile, waliphindisela."
Isithunywa esilamandla safukula ilitshe elinjengelokuchola, saliphosela olwandle sisithi,
"Ngokunjalo iBhabhiloni umuzi omkhulu liza kuphoselwa phansi ngamandla, lingabe lisafunyanwa. Umsindo wabashaya amacacu, lowabahlabeleli labachaya imihlanga lezimpondo. Kawusoze uphinde uzwakale phakathi kwakho. Nabaleminwe yokwenza imisebenzi kabasayi kufunyanwa phakathi kwakho. Nomsindo welitshe lokuthola kawusoze uphinde uzwakale phakathi kwakho. Lokukhanya kwesimane kabusayi kukhanya phakathi kwakho. Ngelizwi lomyeni lomlobokazi kalisayi kuzwakala phakathi kwakho. Ngoba abathengisi bakho bebeyizikhulu zomhlaba lezizwe zonke zikhohliswe yikuthakatha kwakho. Futhi kwafunyanwa phakathi kwakho igazi labaprofeti lelabangcwele lelabo bonke ababebulewe emhlabeni.
Isambulelo isahluko sechumi laficamunemunye. Emva kwalokho ngezwa kungathi ilizwi elikhulu lexhuku elikhulu ezulwini lisithi,
Haleluya! Ubukhova nobukhosi namandla kuwo kaNkulunkulu wethu, ngoba ukuhlolisisa kwakhe kukhotho kulungile. Usilahlile isiphingi esikhulu esonakalise umhlaba ngokuphinda kwakhe, uphindisele kuso igazi lezinwebu zakhe.
Bamemeza ngokwesibili bathi,
Haleluya!
Intuthu yobutsha kwawo yathunqa kwaze kwaba nini lanini.
Abadala abangamachumi amabili lane lezidalwa ezine eziphilayo zaziwisela phansi zamdumisa uNkulunkulu ohlezi esihlalweni sobukhosi zisithi,
Amen! Haleluya!
Kwasekuzwakala ilizwi livela esihlalweni sobukhosi lisithi,
Dumiseni uNkulunkulu wethu lina lonke zinceku zakhe elimesabayo, abakhulu labancinyane.
Ngasengisizwa kungathi ilizwi lexhuku elikhulu linjengomdumo wamanzi amaningi lokuduma okulamandla lisithi,
Haleluya!
Ngoba iNkosi uNkulunkulu wethu uSomandla uyabusa. Asithokoze, sikhale, sindumise ngoba umthimba wokulungisa usufikile. Lomlobokazi sezibuyise, wavunyelwa ukumatha ilembu elihle elihlambulukileyo elikhazimulayo, ngoba ilembu elihle liyizenzo zokulunga zabangcwele.
Sasesisithi isithunywa kimi,
bhala lokhu ukuthi babusisiwe labo abamenyelwe edilini lomthimba wewundlu.
Sathi kimi,
la ngamazwi aqotho kaNkulunkulu.
Ngasengiziwisela phansi ngasenyaweni zaso ukusikhonza, kodwa sathi kimi,
Musa ukwenza lokho, lami ngiyinceku kanye lawe labazalwane bakho abafakazela uJesu. Dumisa uNkulunkulu labo abafakazela uJesu balomoya njengabaprofeti.
Ngasengibona izulu livulekile, ngabona ibhiza elimhlophe oligadileyo ubizwa ngokuthi ngothembekileyo loqotho, ngoba uthonisisa alwe ngokulunga. Amehlo akhe afana lamalangabi omlilo, lasekhanda lakhe kukhona imiqhele eminene. Kulebizo elilotshiweyo elingaziwa muntu kodwa nguye kuphela. Wambatha ingubo efafazwe ngegazi, ibizo lakhe lithiwa ngulizwi likaNkulunkulu. Lezimpi zasezulwini zamlandela zigade amabhiza amhlophe, zambethe amalembu amahle ahlambulukileyo amhlophe. Emlonyeni wakhe waphuma umkedla obukhali azakuchaya izizwe ngawo. Yena uza kuzibusa ngentonga yensimbi, uza kunyathela isikhamelo sewayini lentukuthelo yolaka lukaNkulunkulu uSomandla. Engutsheni yakhe lasethangazini lakhe kulotshwe ibizo elithi,
iNkosi yamakhosi nombusi wababusi.
Ngasengibona isithunywa simi elangeni, samemeza ngelizwi elikhulu ezinyonini zonke eziphaphayo emkhathini, sathi,
Wozani libuthane edilini elikhulu likaNkulunkulu ukuba lidle inyama yamakhosi, lenyama yezinduli, lenyama yezikhulu, lenyama yamabhiza leyabagadi bawo, lenyama yabantu bonke abakhululekileyo labayizigqili, abancinyane labakhulu.
Ngabona isilo lamakhosi omhlaba lezimpi zawo zibuthanele ukulwa laye ogade ibhiza kanye lezimpi zakhe. Isilo sasesibanjwa kanye lomprofeti wamanga owenza izibonakaliso phambi kwaso. Adukisa ngazo labo ababelo phawu lwesilo lalabo abakhonza umfanekiso waso. Isilo lomprofeti wamanga waphoselwa echibini lomlilo elivutha isolufa. Labaseleyo babulawa ngomhedla walowo ogade ibhiza, umhedla ophuma emlonyeni wakhe. Inyoni zonke zazitika ngenyama yabo. Isambulelo isahluko samajuma amabili. Ngase ngibona isithunywa sisehla sivela ezulwini siphethe esandleni sayo ikhiye yomgodi ongelamkhawulo leketane elikhulu. Sawubamba umgobho, inyoka engusathane lomubi, sawubopha okweminyaka eyinkulungwane, sawuphosela emgodini ongelamkhawulo, sawuvalela, sabeka uphawu phezu kwawo ukuze kungabe usaduhisa izizwe, ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Emva kwalokho kumele ukuba ukhululo okwesikhatshana. Ngase ngibona izihlalo zobukhosi, bahlala kuzo abanikwa ukuthonisisa. Ngabona futhi imiphefumulo yalabo ababequnywe amakhanda ngenxa yokufakazela uJesu langenxa yelizwi likaNkulunkulu, ababengazikhonzanga isilo loba umfanekiso waso, bengabekwanga uphawu lwaso emabunzini abo loba ezandleni zabo. Bavuka, babusa kanye loKristu iminyaka eyinkulungwane. Abafileyo ababesele kabavukanga yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kuyikuvuka kokuqala. Ubusisiwe, ungcwele olesabelo ekuvukeni kokuqala. Phezu kwabanjalo ukufa kwesibili kakulamandla. Kodwa baza kuba ngabapristi bakaNkulunkulu labakaKristu, baza kubusa kanye laye iminyaka eyinkulungwane. Lapho isiphelile iminyaka eyinkulungwane, uSathane uza kukhululwa ekubotsheni kwakhe, aphumele ukuduhisa izizwe ezisemagumbini amane omhlaba, azibuthele ekulweni izimpi zikaGogi noMagogi, ubuningi bazo bungangetshebetshebe lolwandle. Zaphumela emhlabeni wonke, zeza zazingeleza umuzi wabangcwele lomuzi othandekayo. Kodwa umlilo ovela ezulwini waziqothula zonke, loSathane owayeziduhisile waphoselwa echibini lomlilo lesolufa, lapho kukhona isilo lomprofeti wamanga ziza kuhlupheka khona emini lebusuku kuze kube nini lanini. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu lesimhlophe lohlezi kuso, kwanyamalala ebusweni bakhe izulu lomhlaba, kakwaze kusaba khona. Ngabona abafileyo, abakhulu labancinyane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Lezincwadi zavulwa, kwavulwa lenye incwadi eyincwadi yokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngalokhu okwakulotshiwe ezincwadini langalokho ababekwenzile. Lolwandle lwabakhupha abafileyo ababekulo, ukufa lendawo yabafileyo kwakhupha abafileyo ababekukho. Bonke bahlulela ngalokho ababekwenzile. Wathi ukufa lendawo yabafileyo kwaphoselwa echibini lomlilo. Leli chibi liyikufa kwesibili. Uba ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila, waphoselwa echibini lomlilo. Isambulelo isahluko samajuma amabili lanye. Ngase ngibona izulu elitsha lomhlaba omutsha, ngoba izulu lokuqala lomhlaba wokuqala kwasekudlulile, lolwandle lungasekho. Ngabona umuzi ongcwele, iJerusalema elitsha, usehla uvela ezulwini kuNkulunkulu, ulungisiwe njengomlobokazi ocecele umkakhe. Ngezwa ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lisithi,
"Khangela, indawo yokuhlala uNkulunkulu isebantwini. Uza kuhlala labo, baza kuba ngabantu bakhe. UNkulunkulu uqobo uza kuba labo, azesule izinyembezi zonke emehlweni abo. Ukufa kakusayi kuba khona, lokulila lokukhala lobuhlungu, ngoba izinto zakuqala sezidlulile."
Wasesithi ohlezi esihlalweni sobukhosi,
"Khangela, ngenza konke kube kutsha.
wathi,
"Bala lokho ngoba lamazi aqinisile aqotho."
Wasesithi kimi,
"Sekwenzekile, ngingu Alpha lo Omega, ukuqala lokucina. Omileyo ngiza kumnathisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Onqobayo uza kudla ilifa lalezi zinto. Ngiza kuba uNkulunkulu wakhe, yena abe indodana yami. Kodwa amagwala labangakholwayo, labangcolileyo, lababulali, leziphingi, labathakathi, labakhonza izithombe, labo bonke abaqambe bamanga, isabelo sabo siza kuba echibini elivutha umlilo, lesolufa okuyikufa kwesibili."
Kwasekusiza esinye isithunywa kweziyisikhombisa ezazilemigano eyisikhombisa egcwele izifo eziyisikhombisa. Sakhuluma lami sisithi,
"Woza lapha, ngikutshengise umlobokazi, umkaWundlu."
Sahamba lami ngigcwele umoya, saya entabeni ende, sangitshengisa umuzi ongcwele waseJerusalema usehlela phansi uvela ezulwini kuNkulunkulu. Ulenkazimulo kaNkulunkulu, ukukhanya kwawo kwakunjengelitshe elihle kakhulu, elinjengelitshe elithiwa iJaspi, elicazimulayo kakhulu. Wawulomduli omkhulu lophakemeyo, namasango alitshumi lambili. Nasemasangweni kulezithunywa ezilitshumi lambili. Phezu kwamasango kulotshwe amabizo ezizwe ezilitshumi lambili zako-Israyeli. Ngasempumalanga kwakulamasango amathathu, ngasenyakatho kulamasango amathathu, naseningizimu kulamasango amathathu, nasentshonalanga kulamasango amathathu. Umduli womuzi wawulezisekelo ezilitshumi lambili. Laphezu kwazo kwakulamabizo alitshumi lambili abapostoli abalitshumi lambili bewundlu. Owayekhuluma lami wayelomhlanga wegolide wokulinganisa ukuba alinganise umuzi, lamasango awo, lemiduli yawo. Umuzi wawakhiwe walingana inxa zonke, ububanzi bawo kulingana lobude bawo. Walinganisa umuzi ngomhlanga, waba ngamakhilomitha azinkulungwane ezimbili lekhulu. Ubude lobubanzi lokuphakama kwawo kuyalingana. Walinganisa umduli wawo, waba izingalo ezilikhulu lamatshumi amane lane ngesilinganiso sabantu esasisetshenziswa yisithunywa. Umduli wawakhiwe ngamatshe athiwa iJaspi. Umuzi wona wakhiwe ngegolide elihle linjengengilazi ecwazimulayo. Izisekelo zomduli womuzi zaziceciswe ngawo wonke amatshe amahle. Isisekelo sokuqala sasingeselitshe elithiwa iJaspi. Esesibili singeselitshe elithiwa iSafire. Esesithathu singeselitshe elithiwa iKalkedoni. Esesine singeselitshe elithiwa iEmeraldi. Esesihlanu singeselitshe iSadikisi. Esesithupha singeselitshe elithiwa iKoneliya. Esesikhombisa singeselitshe elithiwa iKrisolite. Esesificamine mbili singeselitshe elithiwa iOnikse. Esesificamunwe munye singeselitshe elithiwa iTopazi. Esechumi singeselitshe elithiwa iChrysoprase. Esechumi lanye singeselitshe elithiwa iJacinthe. Lesechumi lambili singeselitshe elithiwa iAmethyste. Amasango alichumi lambili ayenziwe ngelitshe eliligugu. Ilelo lalelo sango lalakhiwe ngelitshe linye eliligugu. Izindlela zomuzi zaziligolide, zicwazimula njengengilazi ekhanyayo. Kangibonanga ithempeli phakathi komuzi, ngoba iNkosi uNkulunkulu uSomandla kanye leWundlu balithempeli lawo. Umuzi kawudingi ilanga lenyanga ukuba kukhanyise wuwo, ngoba inkazimulo kaNkulunkulu iyawukhanyisa. LeWundlu liyisibane sawo. Izizwe ziza kuhamba ekukhanyeni kwawo, namakhosi omhlaba aza kuletha kuwo ubukhosi bawo. Lamasango awo kawasoze avalwe emini, kakuyikuba khona ubusuku lapho kuza kulethwa kuwo ubukhosi lodumo lwezizwe. Kodwa kakusoze kwangena ulutho olungcolileyo kuwo kanye loyedwa owenza amanyala lenkohliso, kuphela abalotshiweyo encwadini yokuphila yewundlu. Isambulelo isahluko samachumi amabili lambili. Wasengitshengisa umfula wamanzi okuphila acwengekileyo kakhulu evela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu lesewundlu, egeleza phakathi kwendlela yomuzi. Wakumi inxa zombili zomfula isihlahla sokuphila esithela izithelo ezilitshumi lambili. Sithela izithelo zaso inyanga ngenyanga, lamahlamvu aso angawokwelapha izizwe. Kakusayikuba khona nokukodwa okuqalekisiweyo. Isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu lesewundlu ziza kuba kuwo, lezinceku zakhe ziza kumdumisa, ziza kubona ubuso bakhe, lebizo lakhe liza kuba semabunzini azo. Ubusuku kabusayikuba khona, kazidingi ukukhanya kwesibane loba okwelanga, ngoba iNkosi uNkulunkulu iza kuba yikukhanya kwazo. Ziza kubusa kuze kube nini lanini. Sasisithi kimi,
lamazwi aqinisile aqotho, iNkosi uNkulunkulu wemimoya yabaprofeti isithumile isithunywa sayo ukuzitshengisa inceku zayo okuza kwenzeka masinyane.
Khangela, ngiyeza masinyane, ubusisiwe owagcinayo amazwi esiprofeti alotshiweyo kulincwadi.
Mina Johane nginguye owazizwayo lowazibonayo lezi zinto. Kutheze ngizizwile, ngazibona, ngaziwisela phansi ukuba ngikhuleke ngasenyaweni zesithunywa esangitshengisa zona. Kodwa sathi kini,
Musa, ukukwenza lokho, ngiyinceku kanye nawe labazalwane bakho abaprofeti lalabo abagcina amazwi alincwadi. Khonza uNkulunkulu.
Sathi kimi,
ungawenzi imfihlo amazwi esiprofiti alotshiweyo kulincwadi, ngoba isikhathi siseduze. Ongalunganga kahlale esenza okungalunganga, ongcolileyo ahlale engcolile, kodwa olungileyo ahlale esenza ukulunga, longcwele ahlale engcwele.
Khangela, ngiyeza masinyane, ngilomvuzo wami ukunika lo nalo njengemsebenzi yakhe. Ngingu-Alpha lo-Omega, okuqala nokugcina, isiqalo nesigcino. Babusisiwe labo abagezisa ingubo zabo ukuba babe nelungelo esihlahleni sokuphila, bangene emzini ngamasango. Ngaphandle kukhona izinja, labathakathi, leziphili, lababulali, labakhonza izidombe, labo bonke abathanda inkohliso beyenza. Mina Jesu ngisithumile isithunywa sami ukufakaza ngalezi zinto kini emabandleni. Ngiyimpande lenzalo kaDavid, indosakusa ekhanyayo.
Umoya lomlobokazi bathi,
woza.
Lozwayo lokhu katsho athi,
woza.
Lowomileyo keze, othandayo kathathe amanzi okuphila ngesihle. Ngiyabaxwayisa bonke abawezwayo amazwi esiprofethi alotshiweyo kulincwadi. Uba umuntu esengezelela kuwo, uNkulunkulu uza kwengezelela kuye izifo ezilotshiweyo kulincwadi. Uba umuntu ephungula amazwi esiprofethi alotshiweyo kulincwadi, uNkulunkulu uza kuphungula isabelo sakhe esihlahleni sokuphila lasemzini ongcwele izinto ezilotshiweyo kulincwadi. Ofakaza ngalezi zinto uthi,
impela ngiyeza masinyane.
Amen. Woza Nkosi Jesu. Umusa wenkosi uJesu kawube labo bonke abangcwele. Ameni.